Iqembu leCapes United linqobele iDynamos nge-3-1 ngesonto enkundleni yeNational Sports Stadium, okutsho ukuba selilinde ukudibana leqembu elizanqoba phakathi kwele Highlanders leli FC Platinum, wona azadibana kwenye i-semifinal ngenyanga ezayo. Umdlalo phakathi kwe-Highlanders le-FC Platinum bekumele udlalwe koBulawayo ngensonto, kodwa udluliselwe phambili ngoba inkundla yeBarber Fields iphenduke ixhaphozi ngenxa yezulu elinamihla yonke kulezi nsuku. Ukunqoba kweqembu leCapes United kupha ithemba kubalandeli balo ukuba lizaqhuba kuhle kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa, lapho elimele khona ilizwe kumncintiswano we-CAF Champions League ngenyanga ezayo. Abafana bemakhebhekhebe bazadibana leqembu lase-Democratic Republic of Congo ele-TP Mazembe kusigaba sakuqala esomncintiswano ngemva kokuba benqobe iqembu leLioli elaseLesotho ku-preliminary round. Ngakwelinye icele, iqembu leDynamos lisakha iqembu elitsha ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abambalwa abathethwe ngamanye amaqembu. Umncintiswano we-ZNA Commanders Charities Shield uqoqwa libutho lesizwe, njalo uyingxenye yemizamo yokuqoqa imali yokuphathisa intandane labofelokazi abatshiywe ngamalunga ebutho. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-3-2 liqembu le-Afghanistan kumidlalo yohlobo le-1-day international efike emaphethelweni ngesonto esikodlweni iHarare. Iqembu le-Afghanistan linqobe kumidlalo emibili yakuqala, kwathi iqembu leZimbabwe linqobe kowesithathu lowesine, okutsho ukuba lawa maqembu afike kumdlalo wesihlanu engutshikilobhanqa 2-2. Ngesonto-ke iqembu le-Afghanistan linqobe ngamaranzi alikhulu lesithupha kusetshenziswa indlela ye-Duckworth Lewis ngemva kokuba izulu liwohloke iqembu lezithekeli selibuthelele amaranzi angu-253 kuma-overs alo angama-50. Ukuna kwezulu kudale ukuba iqembu leZimbabwe lehliselwe inani lama-overs obese kumele liwadlale, njalo kumele lithole amaranzi alikhulu lama-60 lanye kuma-overs angama-22. Lokhu bekusitsho ukuba iqembu leZimbabwe kumele lithole amaranzi edlula isikhombisa nge-over eyodwa, kodwa abafana beZimbabwe benelise amaranzi angama-54 kuma-overs ali-13. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Dlovu uthi ukuna kwezulu okudale ukuba kwehliswe inani lama-overs yikho okuphazamise abadlali beqembu leZimbabwe.
Abafana bebedlale kahle, ngokubona kwami babulewe lizulu, kungathi kolokho bebeyakhontinya ngokudla yade bekwenza. Ngibona ikusasa lakhona likuhle ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu imidlalo emibili yathi idlulile leyo.
Inani lamaranzi elithole liqembu leZimbabwe yilo elincane kulawo wonke kumbali yemidlalo yalo leqembu le-Afghanistan. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.